sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 3 inhlango la 2022 ngu Prophetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlengulwa usemsebenzini ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlenguliweyo ancediswe ngokomthetho, kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokho kungenziwa lutho.
Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi.
Ngakho ke ngamongameli sethule lawo mazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla. Isandla kasiqine. Abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zomzimba zokwenza imithi yokuthi zinothe masinya. Kuthi-ke kuwoza Friday leviki silomculo wengoma zomdumo wokholo uThembelane Ncube, yena-ke uzibiza ngegama lokuthi Endless Love kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi. Zithi umthetho lo kumele ulungisiswe ukuze kuvikelwe ubandlululo, ukudlwengulwa lezinye indlela zokuhlukunyezwa ezitholakala emsebenzini. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo owenzelwe ehoteleni yeSelbourne koBulawayo ubuhlanganisa uZulu osebenza enhlanganisweni ezehlukeneyo ngenhloso yokuqondisa umthetho ovikela izisebenzi ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Umthetho lo ukhangela izinto ezintsha esezikhona emsebenzini zilethwa inguquko kundlela zokusebenza. Unkosikazi Sikhathele Mathambo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum, uthi bayamukela ngenjabulo linguquko.
Njengemthonjeni Women's Forum siyajabula, sithakazelela itshintsho olube khona ku-Labour Act. Sikhangelela kakhulu Section 8 okade ugcizelelwa kwa-Section 8 mayelana le-sexual harassment ukuvikela abahlukuluzwayo kakhulu ngezamacansi emsebenzini. Kodwa kunjalo nje isifiso sethu ukuthi khona ngaleso ngalowo mthetho uyachasisa kakhulu ukuthi nxa sikhuluma nge-world of work kukhulunywa ngani. Njalo besifisa ukuthi khona nga.
Umnumzana Lindi Nkosi Maqhathelana osebenza lenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta uthi kumele lomthetho ubasekele ekulondolozweni kwamalungelo abo njengezisebenzi.
So sifuna ukubona ukuthi umthetho ofakwayo ngokwezisebenzi uyasiprotekta ukuthi senelise ukuthi sinegotiate lomqhathi wethu. At the same time, nxa sisenza lokho esikwenzayo okusemthethweni womthetho osisekelwe elizwe njengokubhikisha ukwekela ukuya emsebenzini kungenxa yokuthi lokuze nomthetho we-labour uyavula.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabomama obekulo umhlangano, uthi kumele kube lo mthetho ovikela omama nxa bengadlwengulwa emsebenzini.
Sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlengulwa usemsebenzini ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlenguliweyo ancediswe ngokomthetho, kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokho kungenziwa lutho.
Umnumzana Elliot Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende kumele abavikele emholweni yabo kungathathwa imali eningi ngoba bevele behola incane.
Hayi konke ukukhulunywa siyakuzwa, kodwa ubunzima obukhona lapha kithi, thina izisebenzi ezithola i-RTGS, i-taxi yakhona iningi, ama-charges akhona lawo. Okokuthi ekugcineni thina ongatholi lutho, ngapha silemuli, silendleko eziningi zokubhadala. Okokuthi ngabe imali esiyiphiwayo iningi kumbe i-US dollar, ngabe kungcono kakhulu. Kungaqhubeka kunje siyaba ngabayanga bo.
Ukuqondiswa komthetho we-Labor Act kwamukelwe ngabaningi besitsho imbono yabo, lalapho abafisa ukuthi kulungiswe khona kungela kukhetha muntu. Inhlanganiso eziningi ziveze ukuthi umthetho uyafakwa kodwa ubuye ungalandelwa, sokulokungcindezelana okukhona. Amalunga ePhalamende abekhona akhuthaze ukuthi lapha abantu ababona kulensolo khona kumele babhale ipetition ukuze kulungisiswe masinya. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ehlomile eZimbabwe, kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zomzimba zokwenza ngayo imithi yokuthi zinothe masinya. Mnangagwa wethu leya mazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Godfrey Chenakira emathuneni awe Heroes Acre izolo. Mnangagwa ukhuthaze abalondoloza umthetho ukubana baqinise impi yokulwisana nalali mkhuba, njalo bathethe amacala alolu hlobo masinyane. Izephulamthetho zivalelwe, izehlakalo zamasela atshontsha ehlomile sezibhahile eZimbabwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube.
Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo, lezinyangeni ezithe zadlula, besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini achiyechiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwela izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho, babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane ababela kwezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza kona lomnyaka banenga abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezijajeneyo ngizo lezi zikliwe. Ngakho ke nxa umongameli welizwe ezethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho, uyinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kathi izizileta sezizafika ehofisini eyiye phezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli ezethe wethula amazwi anjalo, amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinise isandla, badingwe labo bantu bangabanjwa-ke kuqiniswa isandla nxa sokusethula izigwebo. Umuntu singambona namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela, kholokhana kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho-ke ngamongameli sethule lawo mazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla, isandla kasiqine. Abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi, ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Kobulawayo kulezi nsuku zimi njani izehlakalo zobugebengu?
Kobulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula eNdala, bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalile emanyuziphepheni obenzakeleyo ngangaphambanisi lapha emganweni lapho kulo jaha ochiye ehluluze mbe singathi ubulele untombazana wakhe, kuze kwabonakala ke abantwana sebeboniwa bayili bhotabhota endlini lapha, yile lizekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethize, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu, izinyoni zona ezizinyamazana ziyabika okuthize. Kungakho ke abantu bakunanzela ukuthi kungabe kulento laphana, ngoba amawabaya ajayele ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona kumbe kunuke okunuka khona igazi ayasondela. So yikho ke okuze kwabadonsela ukuthi bagcine bevulile lapho bafika kuntombazana lo, kuyukuthi kulesikhathi wabulawa lijaha lakhe ke lamchiya khonapho limguvuzele ngengubo. Yibo kubudlwangudlwangu esilabo kobulawayo, abantu bayabulawa, abantu bangenelwe kwezindlini bathathele lokhu lalokhyana sokunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kachana sigcineke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulomama khona odwa wadotshwa laphana eKevin ngabantu abasifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la bekhanya befuna ukubamcuyacuya lokhu abamcuya khona kodwa kabasambulalanga ngoba uyatsho ukuthi wayetshayisa emsebenzini ke bagcina bemphosele khona le emgwaqweni le esuka khona lapha eKelvin empophoma lapha so ngokunye ke ukuganga okukhona khonokho abantu abayebekuveza emphakathini
uMnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Amalunga ebandla lezombusazwe eLemthwakazi Republic Party ayisikhombisa agwejelwe ukuhlala ejele kwenyanga ezingamashumi amathathu lantathu 33 kwathi ababili bagwetshwa ukuhlala iminyaka emithathu ngamunye ejele kucala abaletheswayo elokubangela udlakela ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokeli wawo uMnumzana Mqondisi Moyo uMahluli Sengisidatha wengwa izolo ubenqume ukubana bazabika ukusebenzela umphakathi i-community service kodwa wasiguqula lesi sinqumo namhla bebethoniswa bevela emizini yabo kusukisela ngomnyaka odluleyo ngoba bekubail kodwa baphinde bavalelwa entolongweni ngiviki edluleyo abagwetshiweyo babalisa uNkosazana Sibongile Banda Busi Moyo labo uMnumzana Tainos Nkomo Livson Ncube Akim Ndebele Nkosinathi Ncube Maxwell Nkosi Mungameli Xokuthwayo Mlotshwa lo Welcome Moyo bake bavalelwa kwenyanga ezimbalwa ngomnyaka odluleyo enkambeni zekhami lemlondolozi kobulawayo njalo abanye babo bathi batshaywa balimala kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Joe Biden welemeleka ukhuthaze idale lephalamende eleCongress ubana lisekele iziqondiso zomthetho wokunqabela ukubulawa kwabantu mahlayana bedutshulwa ngemibhobho osokuvame kakhulu ukwenzakala kuleli lizwe lokhu ukukhulume izolo esikolweni sakhe eseWhite House esithi kumele imelika iphume lamacebo okunqabela udlakela lokubulawa kwabantu kusetshenziswa impopo amalunga edale lephalamende yemelika abakukomiti ebona ngezemithetho ye-House Judiciary Committee sebesungule inkulumo yokuguqula lokuqinisa umthetho wokuthengwa lokuthengiswa kwemibhobho elizweni enye yenguquko azama ukuyiletha kulomthetho iguqela ukukhuphulwa kweminyaka umuntu alakho ukuvunyelwa ukuthenga umbhobho isuka kwelishumi lathoba minembili 18 isiya kwengamashumi amabili lanye 21 undoda odubule abantu abane ngolesithathu kwele melika wagcina izibulala edolobheni leTulsa esigabeni seOklahoma ubikwa ubejonge uyabulala udokotela akade emithe samlando ukubangela ukuba abe lenhlungu zeqolo ngemva kokuhlinzwa kubika amapholisa alomango kuthi umphathintambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba ubike namhlanje ukuba uzabiza abaqondisi benhlanganiso lamankampani akumsebenzi wokwethulwa kwezindaba kwele Melika asebenzela eMoscow emhlanganweni wokuqonqosela ngeziqondiso zemigoqo efakwa nguhulumende wakhe kulandela okwenziwe yiMelika kwabezindaba baseRussia abasebenzela kulelo lizwe. Amapholisa kwele Botswana athi athwaliswe amagabha avuzayo izigebengu ezingena zivela kwele South Africa leZimbabwe ezidala amacala zihlomile ikakhulu izehlakalo zokutshontsha imali ehanjiswa izimoto zamankampani ezomvikela awe security. Intatha lezindaba yeStudio 7 umqondisi Sidube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabiron kwele Botswana.
Umbiko wethulwe edale lephalamende othi amapholisa akhala ngokuthi athwele nzima ezigebengu lezi ezintshontsha zihlome ngempopo. Umelosi balukhulu wamapholisa kweleBotswana uMnumzana Phemelo Ramakorwane uthi iningi lamacala lalidalwe enyakenye lalo nyaka.
re ithetse ha setlano re ira dipatisiso le ditshwetso ra bona gore bana ba Botswana le ma Afrika bo
sibela matsala mangalisayo uma sidinisisa sithole ukuthi abantwana bethu badala lawo matsala bebambeni nabanye babo abe South Africa kanye labe Zimbabwe
uthi bathole ukuthi impopo isicwele ezitaladeni zeBotswana okuyikho kudala ukuthi amacala okuntshontshwa uhlomilwe aqonge noma nje esithi ucwele impopo ezitaladeni uRamukorani uthi abasiboni isidingo sokuthi amapholisa ahamba ngenyawo ebhotabhota athwale impopo
re dumela gore burukutlisa mpebo bolaolesega mme re na le lephata le le lengwe hela le leng gore re setse re
nxa sikhangele isimo silethemba lokuthi sisanqoba kodwa kulabanye abogatsha lwe-SSG abahamba behlomile kodwa amanye amapholisa akukafiki isigaba sokuthi behambe behlomile
iningi lezigebengo ezingena zivela eZimbabwe kumbe kwele South Africa babikwa bengena okungekho emthethweni abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Stanley Ncube bathi ukuze kulwisane lwalolu daba lwamacala kumele amazwe omathathu ebambane
kuza kuba nzima ke ukuthi amazwe la alwise lolu daba uma bengasoze basebenzisane ndawonye kungaba ngcono ukuthi bonke basebenzisane iZimbabwe leBotswana bakhulumisane kube nombono ofanayo njalo sibone iSouth Africa leBotswana leZimbabwe befaka amakhanda ndawonye ukuthi balwise lolu daba olwezigebenga lezi ezihamba sithatha imali okuthiwa ngama-armed robberies abathatha izimali ezimoteni ezihamba sithwele izimali lakuma-ATMs
umnumzana Mthabisi Dube yena ohlale eBotswana leSouth Africa uthi akumnandi ukuthi ibiza labantu beZimbabwe likhulunywe kundaba yesifana lokudalwa kwamacala kwamanye amazwe
ukuthi ibizo labeZimbabwe libe lingena endabeni ezingalunganga ezifana lokudalwa kwamacala doesn't put us in good light kulama growing xenophobic sentiments emazweni angomakhelwana afana le South Africa so uma abanye bethu beqhubeka bedala amacala it will give abantu abafana labo Operation Dudula igunya lokuthi baqhubeke besithi ama foreigners ayawona kumele akuyele kibo
uRamakorwane uthi okubanika ithemba yokuthi abaningi abavela kule South Africa leZimbabwe babanjiwe bezama ukudala amacala kule Botswana njalo balinde ukuthonisiswa kwelinye icala elisanda kudalwa enyangeni esanda kwedlula kulabanye abeZimbabwe bebambene labeBotswana abangene kusecure senhlanganiso yeSouthern African Development Community SADC kwantshontshwa amaphepha aqakathekileyo umphathi ntambo wamapholisa umzana kaheso musi uthi amapholisa kumele afake uhlamvu labo abadala amacala behlomile ngoba beyingozi ngingumqondisi Dube oyindaba zestudio 7 ngisakron kwele Botswana
kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders seliqhatshe umqeqeqeshi omusha ovela kwele Portugal oleminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuzalwa 70. Intethelezi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Igama lomqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders nguBaltimore José de Oliveira Brito owazalelwa elizweni laseBrazil kodwa osihlale elizweni lePortugal okwesikhathi eside okokuthi usephethe lamaphepha alelo lizwe lomqeqeshi uze eZimbabwe ndawonye lomsekeli wakhe uAntonio João Martins Leo Torres yena ophinda abe ngumtweliki wakhe. UBrito utshaye indiva ukungakhulumi kwakhe isiNgisi ngesikhathi ebuzwa zintatheli zemidlalo ukuba kuzasebenze kanjani labadlali.
Porque futebol é universal.
Umdlalo wenguqu uyafana nje umhlaba wonke jikelele. Ngilakho njalo ukusebenzisa umfanekiso ukuze ngitshengise abadlali engifunayo. Baningi abaqeqeshi abazintshantshu abayabe ngakhulumi indimi zalapho abayabe besebenzela khona. Kodwa bayabe belabantu ababatolekelayo njalo ngilethemba elokuba sizasebenza kuhle.
Bekunokwesabela ukuba ngesonto iqembu lebhoso lingaba le nkinga njengoba ubephethe isikhundla sikamqeqeshi uJoel Luphahla enyela amaphepha amvumela ukuqeqesha kusigaba sePremier Soccer League. Unobhala jikelele weqembu leHighlanders uMorgan Dube uthi bakwenze konke okudingakala ukuba uBrito loTorres bahle baqale umsebenzi.
I can safely say the gentlemen are here.
Engingakutsho yikuba amadoda lawa alapha nje ngoba amaphepha abo aqondisa. Bavele sebeqalisile umsebenzi. Bathe bawuqala nje bengena ehofisini lethu.
Iqembu leIslanders lizadlala lele Harare City ngensonto enkundleni yePampa Fields. UBrito uzalelwe elizweni laseBrazil wasesiya elizweni lePortugal lapho adlale khona inguqu kweminyaka elishumi lane. Ngemva kwalokho uqale ukuqeqesha njalo usebenze lomqeqeshi olodumo uJose Mourinho kusukela ngo-2000 kwaze kwaba ngo-2008 kumaqembu agoqela elePorto kanye neleChelsea. Uza kuqembu leIslanders ngemva kokuhlala kweminyaka embalwa engaqeqeshi njalo uthi wayemiswe ukuqhamuka komkhuhlane COVID-19. Ugcine uqeqesha ekupheleni komnyaka 2018 lapho akade esebenza elizweni laseLuxembourg. Uzaqeqesha iqembu leIslanders kuze kuphele umnyaka ka-2023. Kusenjalo iqembu leBulawayo Chiefs linqobele yadange 1 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeNational Sports namhla emini. Iqembu leChiefs lihlohlelwe nguFarao Matare njalo liqede umdlalo selilabadlali abayithoba munomunye enkundleni ngemva kokuba abadlali balo abathi uDavid Bizabani kanye loBen Nyawunzi betshengiswe ikhasi lombala obomvu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanjini.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4.
Uwoza Friday liviki silomculi wongoma zomdumo wokholo uThembelane Ncube. Yena ke uzibiza ngegama lokuthi Endless Love kwezomculo. Udabuka eJombe esabelweni seMidlands. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda.
Lokuthuthukisa abaculi bakithi maviki wonke ngalesi sikhathi namhlanje sivakatshelwe nguThembelane Ncube ovela eJombe asizweni imbali yakhe.
Ngizalelwe khona ngakhulela khona njalo ngafunda eprimary St. Faith's School laphana ngafunda esecondary eManzi Emnyama. So ke konke ngikwenzele khona eJombe. Igama likaThembelane leli yilo igama lami lokuzalwa kodwa ke kwezomculo ngaziwa ngo-endless hope. Endless hope kusho ukuthi umuntu uma efuna ukunithola ingoma zami uyazithola lapho ku-endless hope. Yilo igama engaziwa ngalo kwezomculo.
Ngibe ngoma zokholo baqala ukucula ecaweni naye uThembelane kudala icula esontweni sekhiphe ledlalade lakhe elitsha.
Ukucula nje into engikhule ngiyithanda ngenhliziyo yami nje yonke. Mangifika lapho kuculwa khona hey bekusiba nzima lokuthi ngidlule. Ngiyakhumbula lasemachurchi bengingumuntu ophatheka kakhulu endaweni zokucula. Ngazama-ke ukuthi ngirekhode lami kodwa-ke ngendlela ukuthi ephaketini bengingamanga kahle. Ey kwangibela nzima ngazama ngaze ngafika kubongabo ngerecords lena ngizama ukuthi mhlawumbe ngathola indlela yokuthi ngirecord. Kwaba nzima mpela kwaze kwathi-ke lonyaka ekuqaleni kwalomnyaka nje ophelileyo. Ngaqala-ke futhi ukuthi ngenze le albhamu lami elithi ithuba lokuthandaza.
Uqanqabule waze wafika eGoli edinga umculo owamenza wathanda ukungena kwezomculo waba lenhlanhla womthola basebenza bonke.
Ngikhule ngumuntu othanda ingoma zika Derek Nzimande. So ke ngaba ngumlandeli wakhe omkhulu. Ngithanda indlela ingoma zakhe ezikhuluma ngayo, ingoma zakhe indlela ebezidlalwa ngakhona, la ngendlela yena azihlela ngakhona. Ngahamba ngaze ngafika lapha aye ukuthi ngihlangane laye. Nguye-ke engisebenzelaye kakhulu kule albhamu, engibonisa, engumuntu ongikorektayo lapho engabe ngingahambanga khona kahle. Sayenza lokho engu-advisor wami-ke saye safika uthini siyiqede.
abaculi abaningi kulezi nsuku Endless Hope uyatholakala kumakhasi olizilibazisa ke ku-social media nxa ufuna ukuxhumana laye.
Facebook, Twitter, Instagram ngiyatholakala ngegama legroup hayi lele lami, ngisebenzisa igama legroup lapho. Igroup lena kumbe ma uthenga i-CD ufuna i-CD elibhalwe ukuthi Endless Hope. Endless Hope, ithemba elingapheliyo mangichasisa ngesintu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga Thembelani Ncube, nguye besilaye kuhlelo Woza, Woza Friday, ihamba ngegama lokuthi Endless Hope. Libela mpela sonto emnandi, igama lami Ezra Jesus Banda.
Nje kuhlelo Woza Friday, kodwa ke isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili, kodwa singeke ehlukane isihlobo ngothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abenhlangothi ezijineyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izinto zomzimba zokwenza imithi yokuthi zinothe masinya. Kuwoza Friday liviki besilomculo wengoma zomdumo okholo uThembelani Ncube. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, ngisithi libe lempela sonto elichukela uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.